Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane adluleyo, njalo kulaba yisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho welizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe, wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412. Kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempila kahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lenhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela sisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yesebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omnye wemlapho asebenza khona sokufanele bazidinga ithola bona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi zasoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa silokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abatshaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sisiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto ezinjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzaba le nto ezinjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekela ukwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungayisekufayi kuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehlule kuya kwelatshwa ngoba bekwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje, ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi kumbe yikufa kumbe yikubotshwa kumbe kuyini bazahlangana lakho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu abesenelisi ukuthi baqhubebe kulesi simo. Sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqe, ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo.
Manje abangasebenziyo ke
well okwakhathesi njengoba ngisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba yisikhathi selantshi, ngaba yisikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazinjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhayelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanzo zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithageti kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwoBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beit Bridge kunye lomgwaqo we-Harare Beit Bridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Kukurawundi issues. Pollard has enabled political players to interact with each other in the government. We've empowered communities to develop under devolution policy. We've established innovation hubs at universities. Bidebridge Quarter Post has been expanded and modernized. Harare Bidebridge Highway is being dualized. We've overseen the construction of the new parliamentary building. The one stretch on Smakutu Road is under construction. We have constructed critical gems such as Baishangan and Maruanyasi. We've opened the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively way efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amanengi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokho noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwe streetini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunazelela ukuthi kwasokusobala kathe sokuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded yayisihamba mancane kancane kathe sike sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathe sike lapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqa la ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kaMongameli Mugabe lo Mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathi nakwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe khonomi embona ngani wayesiba nale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but umgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakala. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo abantu ababona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi lasikubona. Njengoba ntshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency komgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. Komgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngama minister, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathupelele North, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ake sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Nan, Zarbo, Nan, Vasavas, the Studio 7, Injan, Vasavas, the Studio 7, Aitinas. Yes, and Chabuli and Luenza, Mom 7, and Luenza, nobody fishing people from Manomai. Ye in Pinsakala and Apanese Zimbabwe, Woody would store. This store is called or Mel Wooding Abbey, very warning to us affining you is an Wooding Abbey on his Amia Puma Total. Because when I must say that I'm a Mabulad, Wooding Abbey on his Pumel and the Kashikas on Wood. Aya kuzi setubeka abantu bakamndimi setubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima sisebenza sicatsha ipassport yakho ungayenzi phuma after 3 years sithwele nzima so lingasizwela bakithi bakithi sibamba nini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphizane asesikhathele ngoba omnangakho hayi saqala sithi kambe hayi aya sisibekezele kwakwana abantu sebefile konele ukungena lokuze umnangakho wesihlalwe naye aya sesiphelile sesiphelile bantu bakamndimi ye sesiphelile show le corona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganisa kuthokekele ukuthi nani liqanzi nani liyaqanza asozelekile asozelekile ukuqanzi nani uthatha umuntu le corona lele corona longela corona uhlanganisa ebizo lami mu promise more ngilapha eBotswana ale France Town. Ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba akathesi sihlabe sihleli khona thina lapho ngikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngitestiwe yikho ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olento olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngitsho lokukodwa akulungisileyo ngitsho lezi bhedlela zalutho nendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolo mlando yingko ke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile nguye olomlando kalungisise abantu babelatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe ngiyabonga Musifane
umsakazi ka Studio 7 sethanda sethaba kakhulu ukuzwa inews eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuyana ekuseni amhla ka 26 August bengilalela inews lapho uJoseph Chuma owezanu PF ekhuluma ngokuthi esabelweni sakubulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyethiyeneyo umkhono welizwe ngakho-ke baya-asepta loba ngobani ku-leadership abantu abavela esishoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo ngifisa ukuthi abantu laba bananzelele khonaphana ekukhokheleni wenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba babuya bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le msebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutrayina emakholeji ngaphi ngaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha nalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sehlulwe kathi indawo singazulweli sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo ngikhuluma kanje nje ngikhuluma lami ngomunye wabantu abalandeli bebandla lelelezabo kodwa ngithokoza khona lokho ukuthi ngizomkhokhelwa edisithi siyafaka loba ngubani because ibulawayo metropolitan hamba yarara amina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few hamba yarara loba yinkonzo loba yikuyini asoze uthole ukhontakta ngesindebele kanti thina ngapha yindaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lobukhokheli sinika abantu bemzimba sikhokhele kusasa sizakuba khona yini ngicela ukuba lokhu ekukhulunye lasemphakathini kuzwakale abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphonge ukubhidle kanje isiko lethu siphonge ukubhidle kanje ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu ngatsho ukuthi basikhokhele siyabonga mfisi ukuthi lami ilami ba ibizo livezwe egcikeni ngoba lokho kungandlozi.
Banibona njani bonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo?
Hayi lapha nekhaya vele akusadingi kuthiona ukuthi akhona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje izanu PF, akukhutshwe nje corona izanu PF, akula omunye umkhuhlane odlula izanu PF. Kati bona ogogo labo khulu laba waye bengathathi imhlala phansi bekhe bedlela imali abakade bayiluda abantwana abancane bengena ezikhundleni abalomcabango ongcono kulo wabo bona phela abasacabani abasayazi lutho bevele bengayazi lutho kati ezikhundleni lezo abazingenayo ubangena kusiphi isikolo bapasa kuphi leyo msebenzi kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngexokolo before kufaka kuphela bengafundanga umuntu abe yi-1 engena izikhundla ezintathu kube yi-commander amasoja u-vice president minister of health uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu emudanda njengazi lutho before kufaka kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi noma wayitshontsha yonke indawo alihlazo lelenzeka lekhaya lapha abantu kumele bebambane kuphela abantu bakhutshwe lezanu PF abantu bengarotshwa ngumumbu obolile abantu bengathi behlupheka isikhathi esidinga ngabe bekuvotela umumbu obolileyo lorojwa ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu bafulawa ngesikhathi sempi balokhu bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni uvele umangalo umuntu wesindebele ma emele umnangako ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi zanu PF unaqeda abantu
Dingelele lonke sendawana ezijeneyo hlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamaster abanye bathi ngusamzowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ndizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela mbingelela khona lenyathi uvillage 4 omoyo mbingelela u-Elise othethe ngumelani Ncube ngithi inkosi mayibe la engajhumuzi wakhe
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama-Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni se-White House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika-Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akula mehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubona lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo ngoba kwabonakala ukuthi leyana yama-democrats i-convention yayingathi lo mdladla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani uzakwenzani njengalokho. Okukhona engibonayo ukukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza
kahle kahle ungamuthi ukukhuluma esibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyamerica
kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi u-first lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo lalaba abagulayo lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Namhlanje esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.